Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981 kuze kufike khathesi, yindoda ekade isebenza ezikhundleni ezijiyeneyo ezikahulumende. Ngakho-ke mbona ngani kuthiwa ngumuntu owaziyo umsebenzi wakhe, seke wasebenze e-United Nations. So indaba ze-foreign affairs kayisizondaba aziphumputhayo, yindaba azizwisisayo kakhulu ngoba usesebenze kakhulu ekuhulumende. Singamuthi ngumuntu ongaba yi-career diplomat. Kodwa kumqoka okumele sibe kwazi ukuthi i-foreign policy yelizwe ngalizwe kaye bekwangumuntu oyedwa. Ngathi uminister we-foreign affairs angaba yi-champion ye-foreign affairs, kodwa uhulumende munye ngamunye nguye odecide, kumbe nguye ongathi obekayo umthetho welizwe ukuthi i-foreign affairs yabo kumele ihambe njani. USibusiso Moyo yindoda ebe ilamandla kakhulu kuhulumende, njalo yindoda ekade ikwanisa ukuthi umsebenzi wayo iqhubele uye phambili, ngoba ilizwe leZimbabwe yilizwe esingathi amabutho eZimbabwe ale influence eningi kakhulu. So nxa ungaveli ngathi kuhistory yesibutho, kuba nzima kakhulu ukuthi ama-ideas akho kumbe ingqondo yakho ilalele kakhulu nguhulumende. Kodwa silethemba ukuthi lundoda ongenile ngundoda owaziyo umsebenzi wakhe. Udubo nje ukuthi uhulumende weZimbabwe ngathi abebutho yibo abaza decide ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili njani. So mina mbona ngathi abantu akumelanga bagijime kakhulu bathabele ukuthi sokungena umuntu ojiyene, ngoba uhulumende uyazidecide ukuthi i-foreign policy yakhe kumele ihambe kanjani.
Ngokubona kwakho Mlilo, okuyini okumele kwenziwe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga?
Kumele ukuthi uhulumende alandele lokho esingathi yi-international standards ze-re-engagement. Lokhu kutsho ukuthi kulento zama-human rights, okumqoka khonapho indaba ze-property rights, ngoba siyabona ukuthi uhulumende weZimbabwe esikhathini esiningi indaba ze-property rights kazilandela kuhle. Kube nalokho ukuthi nxa abantu bedemonstrator kumbe nxa abantu betshengisele elizweni bayatshaywa, bayabotshwa. Siyakhala kathesi kulama-MP amaningi ayo-opposition asemajele, abanye basemakhodi. So kuningi kakhulu okwenzakalayo elizweni okwenza ukuthi umumo wesizwe kumbe ngathi nxa ezinye izizwe zisikhangela, sizibona njengohulumende ohlukumeza abantu, ohlukumeza ama-citizens. So uhulumende okumqoka kumele alandele lokho esingathi ngama-human rights, njalo abeselandela lokho esingathi i-property rights. Lokho yikho esingathi yi-baseline uhulumende angakwenza ukuze ubudlelwano babo buqalisele khonapho. Okwesibili, singakhela indaba zama-investment. Ama-investors amaningi kunzima ukuthi nxa bangafaka imali yabo eZimbabwe bayikhiphe iphume ibuyele. So kuqakathekile ukuthi uhulumende alungisise indaba ze-investment, alungise indaba zokuthi nxa ama-investor angafaka imali kumele bakwanise ukuthi bayikhiphe babuyele layo kungela dubo.